Betu lelo kunamhla eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Human Rights Day obelunesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. UNkosikazi Sibongile Khizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi uMnumzana Paul Khizuze owathunjwa mhlaka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama umsebenzi yakhe le yanikwe ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungelo. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise leya-right, batsho kungabathabisela okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwanamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Mina vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwanani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyajingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi asuzana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwami khona lusuka lube nzima, especially nxa sesithi liyajingisisa ukuthi kuhambe njani.
UNkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamashumi amabili lanye, futhi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-second republic, sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-second republic. U-president uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Ikhaya ngo-2015 uthe yena i-barbaric, nina ngiyamcela ukuthi atshenge ukuthi ku-barbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
UNkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo nguDesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha kucha khona emahlabankomo, into ekhona ngokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha ngoba esingathi yokudutshulwa kwabantu abayisibusondlela eHarare. Kodwa-ke emathebheleleni kula bantu akucatshangelwa ukuthi khona there are more than 20,000 awulike ukrawundi. So cabanga ukuthi khona into eka-1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund, akusethwe ikhomishini.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.